inde kini suku tuku fara wake bamtimbitu za kwandika mendia watu za kwandika mbide kini su za kwanisa ngos kangina ma qualification zake mbona ngani wako wapaleni ipepa lapho ayikhuluma khona ukuthi how to kickstart Zimbabwe economic recovery. So ngake ngakubhalisibele ngaligcina mbona ngani ama-proposal lakhaya wafaka mbona ngani ayimayenza nandilakaza khona ngoba waye identify ama-problems
shwa njani. Manje bakhona abanye bathi engehluleka ukuthi afeze khona okwabe efuna ukukwenza ngoba engasoze avunyelwe phezulu ngale ngabadala, kungahamba njani?
Nxa usachild, of course, nxa usachild ungadiliza indlu isuperstructure ungakhipha ngefoundation ungathenga ezinye izitina ufake khonaphana foundation ziyaphuma vele iseme ibuildi ye-fire liner ya xa ulandela same plan. Kodwa nxa udilizile i-foundation ngani ingaqala mbone ngani umongameli uzamele ukudiliza i-foundation and mbone ngani nxa ezamnika i-autonomy njengominista yokuthi ayenze ama-decisions akhe kungala-political interference bonani uzasebenza kuthi. But nxa kuyikuthi sifuna ma because mna vele angifuna ukukhulumela si-european nxa kuyikuthi njiwanitshile kuyikuthi uyizitina ezintsha eziku-foundation endalo uzawethule.
Kodwa wena ngokwazi izanu p f ubona ungani bazamvumela yini asuse i-bond note akhuphe lokunye alungise ngendlela yakhe?
Kumele bamvumele nxa silandele i-programu yokuthi thina upresident uthi yena ukhuluma i-political economy kathesi afuna ukukhuluma i-party politics ufuna ukukhuluma i-economic politics. Nxa enjalo ngibona elandela iprogramu yakhe izavunyelwa. But nxa kuyikuthi upresident kunabanye abangamgugula hhayi but mna ndeqinisa upresident uzamvumela ukuthi I don't foresee upresident mna ngakho efuna ukuhamba ngenyathelo elihamba ngezanu p f after 5 years yashisho ukuthi izanu p f two any chance I doubt very much. I'm born.